siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 13 kuMbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wenkayi South edalele eParliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uphathisane lezakhamizi ukuqhuba inhlelo zentuthuko kulesi sigaba. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lithi liqhubekela phambili ngokusola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele iningi labantu elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha silontongameli Nkomo Studio 7 namuhla ixoxa losakhulayo osekela ibandla le-People First. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wenkayi South edalele eParliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uthi izakhamizi ezisesigabeni sakhe sezabumba inhlanganiso ye-Development Trust okuyiyo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lendlala lokunye okuhluphayo. Uqala ngokusichasisela ngodaba lokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba.
Sengikwenzile ukuthi izibhorwane eziningi zibe leshuwa ukuthi zivuselelwe yi-DDF. Sisebenza le-council le-DDF ukuthi zivuselelwe izibhorwane. Abantu-ke bathola amanzi. Ezinye zintsha zigejiwe futhi.
Indlala-ke esigabeni sakho siyasizwa abantu bekhala ngendlala lokuthi ukudla abakuzuzayo kwinhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende akweneli. Njalo abanye besithi bacubelwa zinkomo. Libancedisa ngani lapho?
Enkayi-ke sibe le nhlanhla emangalisayo. Enkayi South kulendawo lapho kome khona lapho kudla okungatholakalanga khona kuhle. Abantu kabakholwa ukuthi umthandazo uyasebenza. Kuthe mhla ka-21 February, inkayi North yonke sazila ukudla sahlangana njengamasabatha eGampinya. Sasibaningi sathandazela izulu, sathandazela ukubambana lokusebenza ndawonye ku-district yethu. Kuthe mhla ka-21 sahlangana eGwelutshena saletha ukudla sabiza amachurch wonke akhona constituents sathi kababuye le list yabantu abalambayo safika khona ngalesi le 30 tons zokudla sase sibanika ke ukuthi bayonika abanye emakhaya kusukela that day izululana so abanye bazathola abanye njalo kabasoze bathole okwakhathesi sisakhangele ukuthi sibone umlimela wethu uzaba unganani but khona kana ukubamba lokuthandaza lokuncedisana kukhanya ezinye izinto ziyahamba and I hope ukuthi constituency yami izahlala ilokhu ibambene ithandaza ndawonye bencedisana le masimini bencedisana la ngenhlanyelo lapho abanye abave beshota khona sinikane ukudla siphathisane kodwa kulamanye amawodi njengowodi 11 ongale ongcelelane lelupane ngochief Sivalo hayi ngale komile sibili noma izulu libuyile ilokhu zenamabele akhona kawazange kamile kuhle akuzange kulinywe kuhle yiyo iwodi siyakuthi siye khona lo wodi 18 ephansi ngapha kwenkayi center lakho futhi kakumilanga kuhle kodwa labo bangcono ngoba bale irrigation scheme sibanikile i-tractor lezi kulezi ezivela eBrazil bayafundiswa-ke lokuthi bazincede njani ukuthi balime kuhle bangabambelela balime ba-irrigate kuhle ukudla kuzaba ngcono but lokho kulama problems athize but hayi uyabanjiswana ngibona ngani indlala sizayibamba akungabi lo muntu ocubayo inkomo zethu zisesenhle kwakhathesi
njalo akukhethwana ngezombusaso
ye anjo ngiyakutshela kathesi ukuthi ngibize ama-church wonke awala liphathi laliphathi laliphathi and ngathi ema-churchini ngoba i-church kulapho uhamba khona umuntu wonke ngathi emabandleni lisanini amabizo abantu benu abalambayo and babisa mabizo abantu labo sobhuku bonke bebekhona ngathi kubo sobhuku libuye lama church enu kuma ward enu and ababuyileyo bakutholile njalo siyakhuthaza sesifome i development trust liyana iya ita ma councillors wonke baphakathi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu i development bayayenza bebambene
lo ngkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkai north edalele parliamente ekubandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 silokhu sisesigabeni senkai siphinde saxoxa lo councillor Mpokiseng Sibanda ongunobhala wogatshalwa besifazana kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokenchwangirai enkai south yena othi usola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele abantu esigabeni sakhe
enkai thina inkai south thina silokho simsekela kakhulu uMokenchwangirai thina asihlalanga silokho siqhubekela phambili and kasibuyele emuva thina njengabomama lakathi sisiyayenza imihlangano yethu njengabomama sikhuthaza ukuthi asisekele nini uMokenchwangirai niye esimbona engasikhipha phakathi kwegibhithele kamgaba isayithi uChwangirai mina kangimboni angikuboni ubukhokheli obungaba khona obungasikhiphela uhlupho lwesilako ngoba kunjenje abantu abethu abanamsebenzi abantu abethu bagcwele iganya lonke leli abantu abethu bahawula kanye lathi impilo yethu inzima idola leli ngendlela eselithenga ngayo lapha kithi elizweni lithenga ngendlela ebuhlungu ngoba ukuze ulithole uyabuthi usadalelwe wathala nzima thina siphi phambili ukubana simsekele uChwangirai siye phambili and singabuyela emuva sima izipindi ukuthi siyabakhuthaza laba sakhulayo amankazana ukuthi abasukume bazilwele ukuze babe nekusasa engcono ngoba ngathi uyakhangela kathesi mina ngithe ngisenda umkami ubekwanisa ukuthi every Friday abuye ngekhaya lokudla okwanelisa ukuthi sibe sikholise lemuli kodwa kwakathesi xa ngikhuluma abantwana bakathesi abaningi abendayo abazange bayibone igrocery empilweni zabo njengaba kanje bayiyemukela imali ukuthi umkami nangibuyile kube nenjabulo njalo balala phansi nanamhla kabayazi impeta and futhi kuza kuba nzima ukuthi bayithenge imbeda abantwana bakathesi bathatha abafazi bengenalutho engela property engela ngithi icansi lakhe athitshelwe ngabazali and indaba ebuhlungu kakhulu ngithi thina njengabomama esizele kubuhlungu kakhulu kuyasidinta and lokho kumele kusenze sibe nezibindi ngamandla okuthi sizame ukunwela ilungelo lethu kanye lelabantwa bethu ukuthi engxenye kusasa abantu bethu bangaba ngcono kulalokhu thina sesikubona kathesi kulaba abakhule ngemva kwethu sibazela usizi ngoba bathola ubunzima
lo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ongunobhala kugatshalwa besifazana kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokenchwangirai enkai south sixoxelaye esemathetshaneni khonale enkai iningi lithi kwesinye isikhathi ibizo lomuntu lisuke liveze isimo sakhe kumbe lichaze xathu ikusasa yakhe umnumzana Zenzele Ndebele ngomunye wabantu esingathi baphila impilo echazwa ngamabizo abo ngoba uthi uyazenzela ungumlimi osacathulayo ofuya inkomo efictory ePlumtree njalo ungene kumncintiswano wabalimi owe youth agripreneur project oqhutshwa inhlanganiso ye the global forum on agricultural research umnumzana Ndebele utshele untungameli inkomo estudio 7 ukuthi enganqoba kumncintiswano lo ukhangelele ukuthenga umtshina wokusenga inkomo
ukuthi sithole imitshina yokuthi singasenga iinkomo zethu silungise amajusi alochago bese senza njalo into ezifana naso silungise amasi kumbe uchago lolu siliphakethe kuhle emaplastikini bese siluthengisa lokhu kuzayenza ukuthi khona zithole inzuzo enkomeni zazo ngentengo enhle ngoba kwakathesi abantu bathengisa uchago ngamankomitsho 20 cents lapha dollar lapha okungekho organized kukanti kuvillage leyo abantu bale nkomo ezipho ufika pho ze-50 ezisengwayo and abaningi basengase inkomo 10 liters ngelanga ngokhipha 500 liters ngelanga okuluchago olungaba luningana ukuthi senze into ebenefitha isigaba kube leva esithi ngesikhiwa yi-value ethini echagweni abantu abalalo
nxa uthe waphumelela wanqoba kumncintiswano lo kuyini okuthola
nxa unqobile umncintiswano lo bayakunika-ke i-$5,000 eyiyo i-starting capital ukuthi wenze umbono wakho lo ofuna ukuthi wenze
wena owakho mhlawumbe ukhulu okunganani
Umhlambi wami uyafika bese inkomo edlula abo 40 something kusiya kubo 50.
Ukhona ngomuntu osakhulayo Ndebele, kuyini okwenze wakhetha ukungena kwezokulima lapha? Alubana ngomunye ngasikhuluma lawo mhlawumbe usemazweni kubo UK, kubo South Africa, Emelika ngapi ngapi, kodwa useZimbabwe uyalima. Kuyini okukuphe umdlandla?
Ngikhule nje ngibona ekhaya kule nkomo, nxa kuthi sekunzima lapha kumbe ischool fees sesishoda, abadala bebekhipha inkomo besiyazithengisa sibhadalele isikolo. Kodwa wasenginanzelela-ke ukuthi inkomo lezi ezigcinayo njalo ezigcina abadala ziba levali kuphela nxa sesile problem, kulapho okuthengiswa khona. So ngasembona ukuthi isikhathi esiningi abantu bemakhaya lapho inkomo zethu they are equal our problems. Kukanti the same valungu babuya kithi, kumbe abantu nje abangasovalungu kuphela but abantu abasebhizinisini inkomo especially, babuya kithi bethenga inkomo nge-$200 eyinonise ebeseyithengisa nge-$800. Uyabuya kithi ethenge inkomo ke ethi inkomo namhla exakileyo i-50 cents per kg, eyithathe nge-50 cents per kg eyinonisa yena eyithengise nge-$2.50 per kg. Ngasenzithi kathi kwehlulani ukuthi lami ngifana ne commercial farmer ngithengise inkomo zami ngentengo ephezulu, ngoba you never go wrong nxa ugcine inkomo.
Lo umnumzana Senzele Ndebele, umlimi we-factory ePlumtree, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama unguntungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu, umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ya, ngiyathaba ukuba lana kuhlelo lwabakhulayo ba.
Kuyini kahle kahle okukuhugileyo wangena kuleli bandla?
Ama-political parties amaningi ebengaqalisi ngabantu, beqalisa ngabo first then kube sokubuya abantu. But ungabona abantu sebefika People First, which means they've seen izinto eziningi. Then okwesibili bathi asakheni iZimbabwe. IZimbabwe yethu leyi jike kakhulu.
Ungakabi lilunga laleli bandla Ndlovu, ubusekela liphi bandla?
Bengisekela ibandla eligreen, i-MDC kaWashman Ncube. Akulanto embi ngakuncube, kodwa ngibone ibandla le-People First kuyilo elingangenza izinto zami zonke bengifisa ukuthi ngizenze ziphumelele mangu-People First. Ngoba ama-opportunities maningi ku-People First, and libandla elikhokhelwa ngumama obe ngu-vice president. So ngibone ngathi umama uyayazi isimo yonke eZimbabwe and sebona izinto eziningi kakhulu, and umkhokheli onjalo ngibona kunguye umkhokheli engingamlandela okwesikhathi lesi njengomuntu omutsha.
Umjuru siyazi usungulele libandla ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF.
Umuntu lomuntu lelungela lakho lokusola. But masingakhangelisisa kuhle, iZANU-PF yiphathi enkulu ebenabantu abaningi, and ngokubona kwami mina umama uMjuru bekuphakathi kwenye isystemu ebengamvumeli ukuthi abe nguye yena ngokwakhe. Abantu bengathi waqotshwa, abantu bengakhuluma izinto eziningi, kodwa so far izinto asezikhulumile sekuphumile ebandleni leZANU-PF ziyathembisa ukubana umama uMjuru uzaletha utshintsho olukhulu eZimbabwe. And masikhangele lezi zinto abantu abaningi kade bemgcona zona, akuzinto ezenza ephakathi, isystemu ade phakathi kwayo yiyo ebiyenza ibizo lakhe lingcole, ukathi yena obe ngumuntu omsulwa, obe ngumuntu oklini.
Alubana engaxotshwanga kuZANU-PF, ubona ngani wayezaziphumela nje asungule ibandla eliphikisayo?
singafuna ukuthi sigxile kakhulu ezintweni lezo ukuthi ngabe waqoshwa angabe kaqoshwa ngoba ezikhathini eziningi uNkulunkulu yathuza ama leaders akhe sengakunikeza example ukuthi ngabe kathesi uPaul eBhayibhelini ngabe kazange wenziwa isiphofu uNkulunkulu wathintsha ibizo lakhe from Saul to Paul ngabe uPaul kazange wathintsha abantu abaningi Christianity izinto zonke zilesikhathi sazo uma umjuru ngesikhathi sena leso uNkulunkulu ngeke waziyo ukuthi waye kwaba lengxabano ekhona phakathi kwakhe lamanye amalungu ayezanupiyo ngabe kaqhotshwanga kumbe ngabe wazithiyela kwakuzoyenzani kodwa kathi sesikhangela nje isituation ekhona ukuthi nangu mama umjuru sekuphi-first usesenzani bona yindlela okumele abantu bayithathe ukuthi nangu mama asimncediseni sibonini ukuthi engayenzani ngoba singabuyela emuva sikhangela ukuthi umama ubesenza so kumbe ngabe kaqhotshwanga ngabe ukuphi kathesi konke lokhu sokudlulile bona ngathi kungcono ukuthi sikhangeleni phambili maye xolise sithi wake wenza so kumbe abantu bathi wenza so asimvumeleni laye simnikeze ichance njengomama wesizwe sethu sibone ukuthi yena uzaqhuba njani uhlelo lwakhe olwepimofest
ukhona ngapho egwanda ndlovu bamamukela njani abantu
abantu bayajabula kakhulu kuba sokuhliba nabanye abasasolayo ukuthi eshimephi umama engabe ethile sezama nje ukuthi aphazamise amavoti uthizana u-p f ibuyele embusweni wakhe bakhona abantu abanjalo but sowungumsebenzi wethu thina njengamalunga epimofest ukuthi sibabonise ukuthi no iphathi leyi ngiyabantu
kuphosele ukugcina
mina ngithi ebantwini abaseZimbabwe lebantwini abangaphandle abaphetheya asijoyineni ibandla le-People First sisapoteni umama umjuru ngokuba nanguye ozasilethela utshintsho eZimbabwe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ba
ngiyabonga lamba bekukuhle sibili
velilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
Sibonge uNtungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ngesizweni umculo wabafana bakagodlwayo behaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo.
Sibufanele sibonge uNkomo nyongolo wenu. Sibufanele sibonge umqhabu bo. Walethu kutulezweni. Walethu Zweni ngabubo sekufanele simbonge sonke umfoka nyongolo wenu
Joshua Nkomo kabubo kanyongolo aramatatse lathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qaliwe siziba sase Rhodesia unze amandebele eyakhupha bamhlophe esizibeni zabhula ukudela inkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijube elimhlophe elakho isidleke kwahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye umunye kabemphethe obulawayo phambidinga phansi laphezulu kanti usenduze kwenkonjane wayezizweni umahamba yedwa edebintonga yakhe abanye behamba namabutho begade nenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umcabuko ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezipulafosi owathumela amabhunu izwi fathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia lenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu smithi hawu indiza mthini eVictoria Falls ovuma ugeneral Peter Wolze wathi uyinkunzi mqabuwo ayikho enye inkunzi engihambisana lawe eAfrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakotama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engakhulwa ngamafukazana athas
amukuyikaza amaphunda ehluleka imvavazane yakhaqaza amaphunu izimpende ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondi wezintandane umeliso olungileyo ongakhethi ntyambi sezamuka lezo nkomo owathi uzihlanganisile zayofuna amadlela aluhlaza ezizweni.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.